Alinga lithona njani izulukani ndaba mthwakazi omuhle siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lithona lendaba lamhlanje kuhlelo sixoxa lomnumzana Charles Nyoni omunye osebenza lomnumzana iTai Dzamara lo owathunjwayo kumaviki amathathu edluleyo. Ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Ngiyabonga Philip.
Ya, umbuzo wami wokuqala ungasithela ukuthi kuhamba njani kumizamo yokudinga umnumzana iTai Dzamara?
Okwakhesi nje njengoba idale lapha umthetho wokuthi amapholisa asincedise ukudinga uDzamara esitokisini zabo, sihlokhe samelele nje amapholisa ukuthi basitshele ukuthi babenesikhathi sokuthi basiphelekisile njengoba bathi bakubele sihambe nxa kona bekhona.
Ungasitshela ukuthi selenelise ukudinga ziphi indawo?
Okwakhesi nje thina esikwenzayo ngokukhipha amaphepha alomfanekiso kaDzamara ebhalwe ukuthi umuntu lo uyadingakala nje, sesiwafaka nje indawo zonke edorobheni leHarare ukuthi kumbe kungaba kulo muntu kuZulu ombonileyo kumbe okwaziyo lapha bekhona nje asikhiphe sitshele ukuthi umuntu lo ungaphi ngoba lathi sikhiphela ngokuthi.
Ungasitshela ukuthi okwakhathesi unkosikazi wakhe labantwana baphila njani ngalesi sikhathi?
Kunzima nje mnumzana ngoba uDzamara nguye nje akade ediphizela ivulo yakhe ukuthi ithole ukudla nsuku zonke, so ukuselakala kwakhe kufake imbuli yakhe nje ekhonini ngoba kathese kabasela kuto ngabapha ukudla.
Sesibone abanye endaweni ezifana labo-Facebook lezinye ezinjalo bengani bayafuna ukuphathisa, lukhona yini uncedo oluvela kuZulu?
Okwakhesi nje kakukabi loncedo olusekutheni wafika ezandleni zakwethu kumbe ezikabayi Dzamara, kodwa abathengisayo uZulu ukuthi bafuna ukunceda bakhona sibili ngobuningi babo. So kulento nje ezilutshwane okumele siqale sizilungisise nje ukube sizokwanisa ukwamukela uncedo oluvela kuZulu.
Lona ibandla le-MDC lapho okuthiwa wabonakala eke wangani uyaphathisa la emhlanganweni, liyaphathisa yini kudaba lona?
Ibandla le-MDC ekhokhelwa ngu-Tsvangirai lona ngokwalo liphathisa kakhulu ekudingeni kanye lokunceda ngokuletha abantu abaningi ukuthi senze ama-street fights yethu kanye lokudemonstrator.
Sike sezwa abanye abakuhulumende besithi umnumzana Dzamara enga wazibalekela yedwa waya kwele Botswana kumbe kwamanye kwelinye ilizwe elingumakhelwane. Imbiko leyi lithethe njani lina njalo like lakucabanga yini ukuthi limdinge khona?
Asina njongo eyokuthi sikucabange kumbe sikudinge ngoba vele thina sikwazi kumabanga aqobo alihlaza ndona lawo ukuthi abakuhulumende bengatsho lokho, ngoba thina umbuzo wethu esinawo kuhulumende kubona labo abantu abakuhulumende ngokuthi kanti indaba amapholisa kusukile kufikela kuze kube lamuhla kabakayi bona indawo lapho kuthiwa uDzamara wathunjelwa khona ukuthi beqalise eyabo nje imibuzo bevela ku-Christ. Kodwa nje sebephonga ukukhuluma ukuthi engabe wabaleka waye kuBotswana ebalekela ubani, esiya khona ngale esiya kwenzani, ethiya imbuli yakhe ngapha edikeni. Thina sikwazi ukuthi uDzamara kaso sasisebenzelayo nsuku zonke, ayisiwo kuto ngaphonga usuka nje ebaleke ngena muntu angamkelanga abanga lawo.
Hayi, kuyezwakala isikhathi sesingasavumi. Ungavalelisa uZulu.
Ngiyabonga Zulu, ngibonga nje uZulu ngokuncedisa kwenu kanye lokubambelana nathi ukuthi sithinde umnumzana wethu uDzamara. Asike sambe phambili ngoba yithi abantu yithi abantu baphila. Ngiyabonga.
Hayi, lathi sibongile, ube lelanga elihle. Lo ke bekungumnumzana Charles Nyoni omunye owasebenza lomnumzana iTai Dzamara. Ibe sixoxa la ukuhlelo liphuma lendaba lithona lendaba. Lilale, igama lami nguChris Gandhi.